Ikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 yesonto, mhla ka 10 Ntlolanja 2019 uGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje, ilunga lebandla leZANU-PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leZANU-PF ngesikhathi uZulu etshengisela emgoqweni lonyaka ekhonona ngesimo esibi somnotho.
Lokho kuliqiniso ngoba sonke siyakwazi ukuthi amasotsha aseZimbabwe, amapholisa aseZimbabwe asazimelanga wodwa sebengabantu beZANU-PF.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lenkokheli yamazwe atshiyeneyo ngesikhathi uZulu kwele Zimbabwe ekhala ngokukhahlanyezwa libutho. Abantu bakwele Zimbabwe ababhibhela kwele Botswana bathi inhlanganiso ye-African Union yehluleka ukulungisa inhlupho zabo.
Ungakhangeli i-AU ukhangele ofada ukhangele konke kwabantu. Into one, zonke into abazenzayo nje into ababezivumelene nje before. Lo abesihlangana nje singayi-expecta nje khonokho kuzabe kukhulunyiwe. Kanti bona kukhanya kule nto zabo ababezikhulumile phambilini nje.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko lolwabatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ilunga lebandla leZANU-PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leli ngesikhathi uZulu etshengisela emigoqweni lonyaka ekhonona ngesimo esibi somnotho. Umnumzana Shepherd Makorimbo obotshwe ngeviki ephelileyo wethuswa icala lokweba wethule lokhu enkantolo eHarare lapho waveze khona ukuthi baningi abaphiwa izembatho zebutho libandla leZANU-PF. Iphephandaba leThe Standard libika ukuthi omunye obotshiweyo owayegqoke izembatho zebutho laye wethiswa icala lokutshontshela abantu impahla ezijiyeneyo. Ibutho libikele uZulu ukuthi kulabantu abatshontsha izembatho zebutho lemibhobho uZulu etshengisela emigoqweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF.
Izinto ezinjengalezi yizinto ezidinga ukuthi zixwayisiswe kakhulu ngoba mina ngiyakubona ukuthi akula nto enjalo iZANU-PF kade iyazi njalo kumbe eyaziyo ngadaba lolu. Kodwa ngibona ngani kumele kuxwayisiswe kakhulu, kudingisiswe ukutholakala ukuthi kwangabe ngobani abakwenzayo bonabo. Njalo ngakukhona okwayenzakalayo kundalo kuloku kuganga okunjalo kumele bajeziswe labantu. Kodwa okwakhathesi nokwakhathesi ngithi mina ngizama ukuthi sizisusekene naleyo njalo. Hayi, iZANU-PF ayikwazi lokho. iZANU-PF vela kayikwazi lokho. Nxa kunomunye umuntu owakwenzayo hayi kadingakale kutholakale jeziswe ma kuqondile kusemthethweni. Kodwa nxa kuwukuthi abantu laba abantu abazama ukuthi begange bangcolise iZANU-PF besebenzisa ibizo leZANU-PF bengcolisa bethunyiwe lako kabacubungulisiswe kakhulu abantu labo batholakale bejeziswe bona abantu ababathumayo ukuthi bame besitsho njalo bethi bona bathunyiwe iZANU-PF ukuthi bayenze khonokho ukuganga okunjengalo. Mina engikwaziyo ukuthi iZANU-PF ayikwazi lokho.
Ye, masikhangela-ke phela lokhu kuyafana lokuthi uthume ipolisi yakuthi liyezibopha. Kambe yona iZANU-PF ingakucubungula yini khonokho idingisise ukuthi uhamba njani? Kuyagcina phela kudubuka izinto la.
Kule zinto ezingenziwa kakhulu ngoba la amapholisa avele ixwayisiswe ngoba amasotha axwayisiswe kube la bantu ababaxwayisisayo abavelela ngaphandle ababaxwayisisayo. Khathesi kunjenje nje kule madoda la i-anti-corruption amele kuxwayisiswe kakhulu kutholakale ukuthi nxa amapholisa enesandla sokuganga akumelanga akula muntu ongaphezu komthetho la. Kumele umthetho uyehle uyefinyelela kiwo ngoba angikubalekeli khona ukuthi amapholisa engaganga nobani wonke engaganga. Kodwa-ke mina ngithi iZANU-PF injalo hayi iZANU-PF imsulwa kayazi lutho ngodaba lolo. Ngabe khona abade begana hayi abadingisiswe njalo batholakale bejeziswe ngokusemthethweni. Kodwa engithanda ukuthi ngikugcizelele ukuthi iZANU-PF ayikwazi lokho njalo ngile qiniso kayikwazi. Ngabe iZANU-PF iyakwazi sesiyananzelela ukuthi kwesinye isiteji esithunele kwelanga kube labantu abathutha bethi siyasasibalalayoasathi labo ubani labo ubani kube lobufakazile obugeleyo. Kodwa nxa ngiyikhangele engaba yinto engxa yephekwayo le engxa yinto ephekiweyo njengoba kade kuloku kuganga okunyengakhonokho okwenziwa la yi-opposition.
Ye, kodwa ukuthi yena loo ndoda engaqamba amanga sithi mna ngahamba kuba lethu safika sanikwa lokho angawahutshela kube njalo
akuhamba zila manga isetshenziswa abantu yazi ungakhohlwa phela dube ukuthi kulabantu abasetshenziswayo bebhadalwa abahayiwayo ukuthi bayenze umsebenzi ongcolileyo.
Lo umnuzana abilive gawule olilunga lebandla leZANU-PF. Sixoxela aye ekubulawayo. Siphindeza xoxa lomnuzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla leMDC elikhokhelwa umnuzana Nelson Jamisa.
Lokho kuliqiniso ngoba sonke siyakwazi ukuthi amasotsha aseZimbabwe, amapolisa aseZimbabwe asazimelanga wodwa. Sebengabantu beZANU-PF. Ungakhangela umuntu okade ekhuluma amalanga amabili amathathu adlulileyo nguDouglas Nkiaramba. Ukuthi Douglas Nkiaramba uyaziwa ngokuhamba esiya campaign leZANU-PF lapha ahamba khona. So thina akusimangalisi ukuthi ama-uniform wonke lawana asuka e-Shake Shake House esiyaphiwa abantu ngoba amasotsha aseZimbabwe kasekho professionally. So mbona ngani lokho nje kuyibufakazi obusobala ukuthi hayi. Liqiniso ukuthi iZANU-PF lamasotsha akusela mehluko sokuyinto eyodwa.
Ye, kodwa ngokutsho kwabo phela nxa sikhangela abezomvikela babe sithi kukhanyazane kulabantu abahamba enkambeni yamasotsha kumbe zamasotsha bagcekeza sibili bathatha isigqoko njalo bathatha le mbhobho. So kuyabe sokusitshoni khonokunxa ukuthi kwavela kubandla leZANU-PF.
Akade kuzanywa ukukhulunywa ngikhayaramba bekuye kuzama ukuthi ephikise ukuthi ibutho leZimbabwe kanye leZANU-PF sokuyinto yinye. Uthe sitsho njalo mbonani kunanzelele njalo ukuthi ngelanga elilandelayo basukile abebuto bathi bonayi ama-journalist kutsho ukuthi akabambanga kuhle amazwi kaNkiaramba. UNkiaramba akatshongo ukuthi kwagqekezwa elukuzeni kuma-akhantoni abo. Okutsho ukuthi kabasayazi into abayitshoyo ngoba nanku phela lifana lesele esihambele abanjwa xaka. Lisenza okuyikho okungalunganga okuyikho okungavunyelwayo. Okukhona okusobala ukuthi abantu laba kade sibabona bebhoda bechaya abantu. Athi ngisho kukhulunywe laseHarare ukuthi uGordon Gomwe uchairman wama-youth aweHarare aweZANU-PF ubonakele hamba wadubula abantu ababili bafa. Abantu bona labo wasebotshwa kodwa kwasekuthiwa kaphume ngasejele ngenxa yokuthi ubethunyiwe ngamasotsha. So lokho-ke kujwayelekile sesikwazi eZimbabwe ukuthi ungabona isotsha sibona iZANU-PF, ungabona ipolisa sibona iZANU-PF.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla leMDC. Sixoxe laye ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lenkokheli yamazwe atshiyeneyo ngomgqibelo lamhla ngesikhathi uZulu kweleZimbabwe ekhala ngokukhahlanyezwa libutho. Uhlangane lenkokheli le edolobheni le-Addis Ababa kwele Ethiopia lapho kulomhlangano omkhulu we-African Union ogqitshwa kusasa. Kubikwa ukuthi utshele inkokheli le egoqela umongameli wakwele Namibia ukuthi ukubulawa kwabantu eZimbabwe ngozibandlela kubangelwe ngamabandla aphikisayo afuna ukumsusa ngenkani esikhundleni. Umhlangano we-African Union lo obizwa ngokuthi yi-second session of the Assembly of the African Union ulesihloko esithi The Year of the Refugees, Returnees and Internally Displaced People. Kambe isihloko lesi sijoni ebantwini abayisiphepheli. Ake sizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Bhekimpilo Weza odabuka kwele Zimbabwe oyisiphepheli eDugwe Camp kwele Botswana.
Imhlangano leyi ngiyayibona kodwa imhlangano leyi angiyiboni ukuthi loncedo kakhulu ngoba into zabo lezi abazenzayo khanya nje yinto yabo nje i-uniform nje ukuthi behlale nje behlangana bebuthana nabantu nje beqhuba nje amatiketi abo kodwa kakulanto ephuma into zangikhona zihlala zihleliwe ngoba wona wakubona ngafuthi into zonke ziyalungiswa iminyaka yonke zihlala zilungiswa kodwa kungela ama-results. Abantu laba vele bona anti yakwazi ukuthi vele abantu ungakhangeli AU ukhangele osada ukhangele konke konke kwabantu into one zonke into abazenzayo nje into ababezivumelene nje before lo abehlangana nje singa-expecta nje khonokho kuzabe kukhulunywa bathi bona kukhanya kule nto zabo ababezikhulumile phambilini nje ezingaziwanga abantu ikubona kungaphumeleli but not ukuthi uhlale ulama-refugees forever. Bona ama-solutions akhona phela isifika ukuthi ama-solutions kawakho ama-solutions akhona ukuncedisa abantu abangama-refugees it's only that ama-governments kafuna.
Yes, so nxa sesikhangele khonapho baba Weza siyabona ukuthi labantu abaningi kakhulu abahlala khona ngapho eDugwe singathi-ke nxa sokubuya inkulumo ezinje abantu abahlala khonapho-ke bathini ngakhona kungabe kukhulunywa khona ngale e-Ethiopia.
Abantu engingakutsho baba kathesi ukuthi information yona bayengela kakhulu ukuthi kwenzakalani khona ngathi lowa babe khangele nje ukuthi ukukhulunywa yebo ngama displays ngama refugees and stuff like that but bona abantu baze le hope ukuthi mhlawumbe kungenye izaba lelila lapho omunye umhlano khona ukuzathi ukuthi uphunywa khona apho kube le something ngezayo ukuthi abantu bajabule ngoba kula bantu abakuthabela sibili ukuthi behlale bengama refugees kumbe behlale behlupheke emazweni akiwo njalo izinto eziningi abantu ababekhangele ukuthi ngazi yakhangele izinto ezinjengokuthi kakhulu wona amazwe nalawo adala ukuthi kube lezinhlupho ezinjalo yona ama-AU nxa ihlangana bebuthana kumele ukuthi into ezinjalo ngazi yaqakathekisa kwenzela ukuthi kungabi le lizwe kumbe liba lama-refugees asuke elizweni lakibo kumbe baleka bebalekele ukungaphathwa kuhle kumbe izinto zonezo eziba khona
ye so nxa sikhangele khonapho-ke abantu abavele ezimbabwe abangama-refugees kumbe ngithi ziphepheli baningi kanganani njalo baphethwe njani lapho elihleli khona
na abantu banenganyana ngathi ekuqaleni abantu babe baningi kodwa ngenxa yokuthi umumo webutswana angiyazi ukuthi butswana yona yila ama-conditions ayathiyene lamanye amazwe so kakhulu i-freedom of movement kayikho lapha kwele butswana uyathola santi abantu anti abasebenzi babehlezi phansi but bahlala njalo isikhathi esile so ikubona ukuthi abantu abaningi basuka bebalekele kwezinye iindawo ezinjengabo-south africa lapho abazathi njengoba beyabe beyisiphetheli kodwa bethole amathuba okuthi benze something abantu baphephe khonokho okuthi bahleze enkambeni yebo ye kulokukhululeka nje okuthi kulokuthula phakathi
umnumzana mbhekimpilo weza odabuka kwele zimbabwe uyisiphepheli kwele botswana sixoxe laye esedugu camp eduzane le-freestonetown ababalisi bathi sebebuyela emsebenzini ngoba uhulumende uthembisa ukwenza phose wonke abakufunayo ogoqela ukukhuphula iholo labo bethule lokhu kulandela umhlangano abayenze eHarare leziphathamandla zikahulumende ababalisi bakhalela umsebenzi ngeviki ephelileyo besithi bafuna ukuthi baholiswe amadola emelika njalo uhulumende akhuphule ama-allowances leholo labo uhulumende uthi kala mali yokuholisa izisebenzi ngamadola emelika le yi-studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-voice of america e-washington
senganamasiko wenzakela ubaba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngixoxa lobaba umbonisi nyathi uhlala khona ngaleke kobulawayo baba nyathi ungawuthole njani
hayi sithonile nkosi yami
ye kunjani lapho khona khona
hayi lapho engikhona hayi kupholile kwalezi nsuku
ye siyakuzwa kakhulu nyathi so siyabona ke ukuthi isintu phela abantu lokho besasilandela nxa sibona ukudla kunathi imithi ontolwane labo lento zinjalo kambe abantu basakwenza yini khonokho
esikhathini sakhathesi ngibona abantu abakuyandisanga lokho sebengani sebegijimela kakhulu kwezenkonzo emathethi lawo awomoya kakhulu
kwenziwa kwini khonokho
ukuchithekana kwezimuli lokho lingananzelela lisafica ukuthi abadala abaningi basithiya abanye bathathwa umkhuhlane lowo ingculazi abanye bafa ngesikhathi se-gugrawund laphana abantu abaseleyo esintwini balihlekana abakhulileyo abalolwazi lemithi yesintu
singathi-ke isintu wena ubona zani sesithabalala sibili nxa sikhuluma ngemithi yesintu into ezinjalo
sesithabalala ngoba lalabo abangamni balolwazi lemithi yesintu ikakhulu bengisazi mina esintwini imkhuhlane efana nale mkhuhlane yabantwana leyi ingelatshwa ngembadalo kodwa-ke khathesi uzafica ukuthi umntwana engxenye uwela inkanda lizama ukudinga umuntu wesintwini into yakuqala afika eyenza usefuna imali ekuphatheni umntwana
uhum so khonokho-ke singathi asikho sintu phela
hhayi akuseyikho sintu esintwini bekuvele kusenziwa kube le ngcebetho ezakhitshwa laphana nxa kukuthi liyabonga ukuphathiswa kodwa-ke esintwini lesi esesikhona khathesa abantu sebebhadalisa lezi nto ezinye ezingafanelanga zibhadaliswe okuthi ngisikulahleka kwesiko khonoko.
Yes, ungathi ke khonoko okubahuga ukuthi bagcina besiya esontweni lezomoya kuyini vele?
Imbangela yokuthi abantu bagcine besiya ezisontweni lapha imbona njengokutho kwami ukuthi abantu kade bevele besazi usiko lokuthi izinto zibanjwa kanjani. Ngabantu kade bekhulile, abanye bathethwa ngumbhuqazwe, abanye bazathathwa ngumkhuhlane lo HIV and AIDS. So iningi labantu abaselwe khathesi singabantu abancane abalalwazi, njalo sebekubona kulula ukuprofitwa, ngoba ukuprofitwa lokhana akudingi ukuthi uphume endlini enjani kumbe uzala kuluphi usendo. So kuphungusetshenziswa nje ukuthi umuntu uyafika kuprofuthi akutshele kumbe amanga umbele iqiniso la uvumi, kube sokusiba yikho khonoko abantu abakulandelayo.
Yes, so singathi ke manje kuvuselelwa njani isintu nxa kunjalo? Ukhanyazana isintu sesibaleka lapha.
Ya, lapha mbona ukuthi silaba abantu sibile abaphethe ezesintu ongani siyabaqakathekisa. Njengalapha kathi sinenhlanganiso yezinathali, abantu bezinathali laba abakhankaseli isintu, abayiba bephethe ezemithi yesintu abasikhankasela isinto ukuthi uma singakhuthaza ukuthi into le ingani imfundiso yesintu la iyangena kuma syllabus esikolo, abantu bakwanisa ukuthi baphathe usiko from i-educational level kwezemfundo kusiya phambili.
Ukhona kuzinatha yini lawe kumbe awukho phakathi?
Hayi, mina ngikho kwezesintu kodwa-ke ngathi umdabuko wethu nje singabantu esizalwe esintwini, kakhulu singabeSuthu, sivela lapha eGwanza.
Yes, yakuzwa-ke ukuthi isikhathi sesidlongo mangoye. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Lapha-ke namhlanje besixoxa lo mnumzana Mbonisi Nyathi, incwadi kwezamasiko esintu, ukhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu Nyathi, ungadinwa nokusasa baba.
Yabonga
mfosha. Siyawathina masiko. Mike Wobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Wobe. Namhla kuhlelo sisemagwegwe. Siqoxa lo ngisakhulayo uNigel Ndlovu osandukuqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Icon Media. UNdlovu yena ngumunye wabasakhulayo okumsebenzi wokwenza imifanekiso kamabonakude, abanye bathi amabhayisikopu. Asixoxeni lo Ndlovu, simnikeze ithuba ukuthi asitshele okuningi mayelana ngenkampani yakhe, njalo isimo se-industry yethu ekhangelele ngemifanekiso kamabonakude, amabhayisikopu. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukungxusa kuhlelo Buti Mike.
Awusitshele ngamafishane mayelana ngale nkampani yakho mnumzana.
Icon Media umsebenzi wayo yikwenza amabhayisikopu, ukwenza imifanekiso ehambayo. Bakubiza kuthiwa ngama motion pictures, abanye bakubiza besithi ngamafilimu, abanye bathi ngama movie. So ngibonile ukuthi kule gephu elikhulu eZimbabwe in terms of ukwenza imfanekiso ehambayo. Ungathi uyananzelela uyabona ukuthi like eZimbabwe akula ama movie amaningi ayenziwayo. So ngibonile ukuthi ngangcono lami ngiqalise okuyikampani okuzabe kwenza ama motion pictures, ama movie. The idea ukuthi siyenze at least 2 feature films this year, and division in the next 5 years ukuthi siyenze roughly up to 20 feature films.
Isikhathi esiningi ukwenza imifanekiso kamabonakude ngezinto ezifanayo, ama movies, ama music videos, kubiza imali eningi. Njengomuntu omutsha, wena ukwenza njani lokho?
Ya, leli liqiniso sibili. Ukwenza ama movie lokwenza imifanekiso ehambayo kufuna imali eningi. Mina ngisaqalisa like ukwenza imifanekiso ehambayo as a professional, ngathi bengisenza ama short film kodwa bengingakwenzi like njenge business. So kare sembone ukuthi kuqakathekile ukuthi sihlanganise creativity le business. So okunye ukuthi nanzelele ukuthi ngingaqalisa ngama low budget like ukwenza like i movie or ibioscope or umfanekiso ohambayo ngemali encane ngizama ukuthi ngisebenzise khona oku engilakho ukuze lami ngikhiphe iproduct engani iyacaca because kumele lathi njengaba abantu abasha siqalise somewhere.
Sibone ebulenjini bokuxhumana obeTwitter ukuthi ubutshela uZulu ukuthi ulomfanekiso ozabe phuma kulomnyaka. Awusitshele ngamafishane ngalokho.
Yebo but Mike, lo nyaka sikhangelele ukukhipha at least one movie from Icon Media. Sesishutile ukuyitrailer for i movie le kuthiwa The Chased, ukugijinyiswa. It's about amakorokoza la ahamba kwenye indawo besiyadinga imali sebefika khona ngale sebethola ukuthi endaweni le kulento engafuniyo vela abantu ukuthi befike khonapho into le isiqalisa ukubagijinyisa ibabulala ngapho bedinga imali. It's a story about the struggle of Zimbabweans in general, but it also brings the entertainment value. Ngoba ngendlela esiyishuta ngayo, it's something which is unique and different. And from Icon Media, you can expect a lot of movies and productions to come out from us, starting from this year and going onwards.
Hayi gqiba uhlelo Nigel, utshela uZulu ukuthi ngabe efisa ukuxoxisana ngawe kumele bayephi.
Liyakwanisa ukungithola kuFacebook as uNigel Ndlovu. Even we've got a page yelokuzeni yekampani kuthiwa yi-Icon Media kuFacebook. Icon_media on Twitter. Lingangithola even ku-Instagram @NigeVision. Ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo, ngiyabonga ukungxusa, and like I always say, let's make a movie.
Hayi Nigel, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Balaleli mthwaka komuhle, lolu luhlelo lwabatsha lilami uMike Hobe. Abasanda ukungena kuhlelo lisanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Nigel Ndlovu. Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 PIGMYKE3. Lingakhohlwa njalo ukuthi sidibana ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe. Zimbabwe omuhle, balaleli kwanele kwalamhla. Bye bye.
Siyawa nkuleke Mike, sike sikhangeleke ezokholo lesiKristu silo ntungamele Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele umbhalo ombusisayo kakhulu, ngikhangele amahubo akaDavida. Sifuna ukukhangela amahubo 103, ivesi yokuqala lesibili lesithathu. Uthi yena uDavida, dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami, lakho konke okuphakathi kwami dumise ilizwi lakhe elingcwele. Dumise uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa konke akwenzela khona. Uyakuxolela izono zakho zonke, njalo uyakusilisa phakathi kwezifo zakho. Ungayehla phansi uyakhuluma ngokuthi uyaphephisa umphefumulo wakho phakathi kokubhubha. Ngakho ke umbuzo kumele sizibuze wona yikuthi kambe ukudumisa uNkulunkulu kuyini. Yikho bengifuna sikukhangele namhlanje. Ngiyananzelela ukuthi abaningi silamaphimbo amnandi, njalo abanye bethu sakhuliswa sifundisa ukuthi umuntu angahlabela kanjani. Ngakho abantu abaningi nxa bethatha izihlabelelo bakhangela ubuciki bokuhlabela kwabo, ubunandi bephimbo lwabo. Kodwa bengifuna namhlanje ukuthi iNkosi isize ukuthi sinanzelele lokho, ukuba lapho uDavida uthi yena, dumisa uJehova mphefumulo wami, lakho konke okungaphakathi kwami dumisa igama lakhe elingcwele. Kutsho ukuthi nxa sikhuluma ngokudumisa uNkulunkulu sikhuluma ngokuphakamisa ilizwi lakhe. Okokuqala, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi lokhu kusuke phakathi komphefumulo wethu. Ngakho kumele indebe zethu esiza besikuhlabela kuphimbo lethu kube yinto enamathelane lento evelela kumphefumulo wethu. UNkulunkulu kemukeli indumiso yethu nxa ivela emlonyeni wethu kuphela, kodwa umphefumulo wethu, inhliziyo zethu zikhatshana naye. Nxa sisihlize esikhathini sokudumisa uNkulunkulu, into eqakathekileyo okumele yenzakale yikuthi inhliziyo yethu lemphefumulo yethu lakho konke okungaphakathi kwethu kuyabe sokumele kuzimisele ukumdumisa uNkulunkulu. Uyakhuluma uMose ukuthi kumele sithande uNkulunkulu ngomphefumulo wethu, ngenhliziyo yethu, langengqondo zethu, langakho konke esilakho. Ngakho uNkulunkulu indumiso eziphakama zisiya kuye, eziya phambi kwesihlalo sakhe esingcwele, zindumiso eziyabe zisukela kunhliziyo zethu. Okwesibili, ikuthi kuqakathekile ke ukuthi umphefumulo wethu unanzelele ukuthi indaba kumele simdumise uNkulunkulu. Simdumise uNkulunkulu ngenxa yokuthi ungayehla phansi ubale ihubo lelo uzulucede, uzafumana ukuthi uNkulunkulu wasisusa phakathi komnyama, wasiphephisa imphefumulo yethu phakathi kwezinto eziningi. Ngakho khonokhu kuyamangalisa, kuyinto yokuthi nxa uyicabanga kumele nje kuqubuke indumiso zikaNkulunkulu. Nxa ungananzelela umusa kaNkulunkulu, lobunandi nje bokuba lobudlelwane layo, ngabe ke inhliziyo yakho ingagcwala indumiso.
Akuyiphethe mfundisi.
Angofuna ukuthandazela abalaleli bethu, ngithi kini namhlanje asivukeni ngendumiso, siqedilanga ngendumiso. Baba, umphefumulo wethu iyakudumisa, iyabonga ubuhle bakho, iyabonga umusa wakho, iyabonga uthando lwakho. Nkulunkulu, sibongela uba wena wasithethelela izono zethu, uyasiphilisa emzimbeni, uyasivusa ekuseni, njalo usincede ukuba sithole ubuthongo ntambama. Sibongile Baba, sibusise inhliziyo zethu zigcwale indumiso zakho. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo muntungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo, lingakhohlwa phela Zimbabwe omuhle. Ukusithumezela ama audio messages WhatsApp unombolo 801-202-465-0318. Litsho ukuthi likubona njani okwenzakala kwele Zimbabwe. Nangomunye osithumezele umlayezelo wakhe.
Angeke yakulungisisa umnankagwa, likhuluma lo Ncube. Uza kulungisa njani okuhluphayo elizweni? Ngoba uvele wabonisa ukuthi iyahluleka nje isuka phansi. Ma esebenzisa indluzulu, esebenzisa amasotsha, esebenzisa udlame, uzokulungisa kanjani? Lokho sokubonise umhlaba wonke jikelele ukuthi yena akakhethwanga ngabantu. So uyenza ngenkani. Manje uza kulungisa njani? Mina ngithi ushamisa wena uright angasondeli, anganegotiate naye, angakamyeki. Angithi yena uyayazi bahlakaniphile bonke abantu bezanuphile, bazazi ukuthi bona bahlakaniphile bangoclave, abayenze njengendlela abayenza ngakhona, beyenze ngenkani. Angithi ilizwe ngelabo bona bazinika, noma abantu bengasabafuni bona babamba ngenkani. Namanje sebesebenzisa amasosha ngoba babona ukuthi amaphoyisa akayenzi kahle, kababulala abantu bebaqede, bayasala bebusa ba. Benze ngathi ilizwe ngelabo bona bengasolabo, bekhoga ilizwe ngenkani.
Ye, siyabonga kakhulu ke insizwa le. Kodwa ke singake hlukana ukuthi sikhangele indaba ngamafitshane. Ilunga le bandla lezanu PF lithi lanikwa izembatho zebutho libandla leli ngesikhathi uZulu ethengisela emgwaqweni lonyaka ekhuluna ngesimo esibi somnotho. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje. Olivalisayo uChief Stube.